Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawa.
Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga dalele parlamente lawe kansili.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinakhelele lento endimithele sikuthina imthwakazi ngoba indlela esingabisa back ipolitical power esisibalekele evasinsi kwaphatha umbuso izanu ngeMDC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imoda edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanisipala waqatsha inkampani ethiwa 23 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokubhaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abachayeli sebezahlawula imali ngamadola eMelika alichumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni ebhaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola eMelika afika phose amakhulu amane $352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi ukukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukansil wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukansil na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-trend parking nxangingaphambanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya le kampani la izathola ingxenyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-trend parking nxa ngaphambanisanga abaza ngiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zibhakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi lamathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcinise befumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadala imali nxa intengo yakhona kumbe inhlawu yakhona iphezulu. Kuzabangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize nxa kuthi kuyimali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngakuya ngami ngabe idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga. Nyazi ikhansili ukuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama prepaid parking disk, kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezichecheneyo uthi songathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka, kuyimali ethize yokuthi uthole ichechenqe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi kobulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone achecheneyo, ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80. Nxa nginakana abantu abaningi le mali abayiholi, benginakana ukuthi nga kuyathi kuqoqwe imihlangano loZulu kukhulunyiswane. Angazi nxa kwenziwa bekwangikhuta, kodwa umnakano wami bengisengxenye kumele kukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphatheka ngendaba ezinje, kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye le ndlela lapho kungahlanganwa khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho weMatabeleland leMidlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekele lento emijenzi esithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele evasinsi kwaphatha umbuso izanu nge-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa, kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedi ngalokuthi osinanzelela ukuthi umnotho wemathekeleni le mijenzi udliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngale. Yonke into njengenzakalayo ugoqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatitsha angayisiwo ukobakibo. Konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs, ngoba yikho lapho kule power khona, abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto, ngoba sesile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele, sibakhulumele, silingise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko lo liyalivele liwukhulume, kuyini elibona ngani kungaguquka ngalesi sikhathi, njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu, ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi, kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo, kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo. Njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathembisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kwele Zimbabwe, ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare, elapho kuvela khona ama-problems abo. So sina siyenza okuthiwa yi-political education, ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngaphi, njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela, njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaka ababatshela ngenhlupho zabo nangendlela yokuthi kumele sizizonke njani sindawona.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by elections, lina elithe alincintisi kulo, akusoze kuphazamise yini lokhu abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akuzu kubaphazamisa, ngoba i-by election ledwethu thina siyikhangele sayibona ukuthi iZANU-PF iprepare-la kakhulu u-2023, njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho, thina singazikhupha ngayo ngakho kungasikhiphe endleleni yethu kumbe ngithi kumain target yethu kudemoralize abantu ngoba sizananzela ukuthi i-history isibonisa ukuthi iZANU-PF ayiluzaluza ama-by elections kule sports saba bayenza ngaso and aso mistake ukuthi babize nje kusasele umnyaka owodwa ukuthi kubuya ama-elections next year wayelista amanye ama-by lawa asedonsa close to 3 years engabizwanga so thina akulandlela okungasiphambanisela ngayo abantu ngoba vele intshumayelo yethu mna sitshela abantu ngomzabalazo wethu i-more on ku-problem solving than ukube sikhuluma nje ipolitics engekhoyo so mina ngicabanga ukuthi hhayi ngendlela esenza ngayo lesihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo and i-by-election lithi asonto esingathona sizihlupha ngayo ngoba yinto ezoyenzakala nje idlule kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project ukuthi sikhuthaza abantu bazwisise njalo barejista ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obeqoxa icingweni le-Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe yiZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligqitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakobulawayo eMathebeleland lakwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubo olufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies ukuyarejista ukuvota akulandile party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyiregister kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yipi iparty usuregistile thina ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign lapha sithi thina mkristu hamba ubhalise uregister njalo uzahamba uhambe njalo uyevota kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama announcement ema-church ukukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu bevota njalo silohlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okulendawo zokuthi ba-register khona njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza lezek sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizathobani kahle
Udubo lukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho yikho sasibona ujesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika unkulunkulu okukankulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona sebeqalisa-ke ukungathokozi umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo antsho siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokhu akuncedi lutho ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu njalo kulabatsha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi ukuthi umuntu abe lelungelo lokuya vota.
Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMatabeleland South lapho isezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagetsi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa ebhekeza umtshina wetransformer. Kwamanje selitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport iStudio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthiwa ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kusiyakwazi, sizobe sizofika ebangeni lokuthukana. IStudio 7 wena kahle kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama-supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ngasimsola, kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu, kuphelele lapho. Hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana, nje umunye ngimzwethuka nje thuka lo baba lo leyithimu le MDCT. Ah, kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke. Ezilongo engancintisanga, engakontestanga kupresident, uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Ngoba kufune ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani oza ukuthi lizwe liqunywe? Bonke nje into yabona ukuthi ungakhangela i-team yabomama omakhulu uDr. Phokozani Khuphe, obabo Monzora. Hayi, ngabantu abaseBoreni labona kungasihluphi ngabo. Ngabantu abaseBoreni shame ukuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba abakhonisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi bala ama-supporters, umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo. UMonzora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa bathi bala abantu babo. Ah, kulalutho lapha lingayo. Tuswa ngumlilo wa newspaper lo ngabantu abangala msebenzi lapha. Asibayekeni benjalo kuphela.
Benjalo lapha ku Studio 7. Ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu. Shopho nje kuphela imali. Ya, siyakhala ukuthi uhulumende khona ayesenze izinto zibenze. Ngoba singathi asimfuni, yabona ngisimba abalalo kwalizwe kwakhe. Indaba ekhona nje ukuthi kwathi na weZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa. Njengalaphana unkomo esekhona ukuthi sibone izinto zingcono. Fika laphana unkomo wafa, izinto zadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona, zala umgabe ekhona ekhokelela abantu, kanye lakathesi umgabe ekhona izinto bezingcono. Fika lapha umnankagwa abe khona ayongufezile ekhokelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina bengifuna ukuthi nje Lava bakhona ngale phambili bekhokelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise silizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi lizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwagayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngwagayela iMozambique beli lizwe lenasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula ngasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi lize lilungiseke wena usufuna incindi laye ukuthi ulwe laye ukuthi ukhulumele iqiniso yena umuntu efuna ukuthi lizwe libe lihle ngiyabongana la ma
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moyo hhayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nansi indaba esegudini zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kade sangenelwa yimamba endlini kwezenjani abantwana babulalekwele imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetsheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kati aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele usewalithatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufa ikuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo linabantwana bengafundanga item epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hhayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembu linaleke lisihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo libulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifuna ukuzeni uchamisa futhi eliyenzele hhayi lo titsha laye liyenzele hhayi khona manje sokuthi umathi maZimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi be-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emngceleni webandalo esigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebhelelendi besho ukuthi imathebhelelendi ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaitbridge usentabazinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kunika abantu basemathebhelelendi sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathebhelelendi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bakugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma ngwe-freedom uthina ungwe-freedom awusiyipolitiki no i-freedom party but awusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathebhelelendi uthi bahlala phansi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathebhelelendi isalele emuva kakhulu imathebhelelendi ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamoshe isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-Studio 7 linelisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhulu emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba. Mina ngubhanda moyo ukulilima West Plum Tree Ward 9 Makhulela. Mina okungizisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela mapolitici bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwele abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala bakhuluma khulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi akustrike. Mina ngendlela embona istrike ifanele amateacher engabuyi ezikolweni ehlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza ingabe imude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi. Kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulomnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba e-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact checking linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18 wheeler. Kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Siqoqele landela ezombusazo eMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona amademokrati lapha ayenze lokhu okuthiwa ngefootball i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Bona kodwa kade bevele bengani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along, they'd already taken a beating to right-wing media, as which they were already making excuses. And then my job numbers, they surpass everything. So with that, kind of look at the but they said they'll be revising down or revising that January reports number, which is common too.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ningazuka utsho lokuliphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje, mina ngathi the only difficulty engathi khona kade ziyi-violation of i-First Amendment of free speech, where these people are weaponizing any and everything. And see no president all abantu who can push back ole FBI, le Department of Justice, who can monitor and actually do something about white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But I, by the new constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So, even is Jose Ukraine. Biden has been senator for his Katesi name. So he's very versed Amatulu's foreign affairs. How to relate even in the Putin in the Ukraine, so even the team here, I trust the team was your inside.
umnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe wele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe-council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.